Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga.
Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi beramte ema-airport, kodwa kube yisimanganga lesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina.
Kodwa amalunga ebandla le-ZANU PF athi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Kulaba abakhuluma bona ukuthi ubaba upresident uIgina ngakwa lobaba upresident uThiwenga ngabantu abangawelaniyo. Lawo uthiwa ngamanga.
Ikhansili yezinduna elizweni lonke jikelele ikhangelelwe ukuthi kunsukwana ezilandelayo izakwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni.
Okwamanje udaba lukaNdiweni seludluliselwe phambili. Sikhangela ukuthi kunational lapha kulapha abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lololo luxoxwe kuprovensi.
Ababona ngezamasiko bathi induna uNdiweni kayindawo.
Umdala engakahambi wavele washiye kumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuzakuya khonapho ngaphandle naso kungenela ipolitics.
Njengakuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lezokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa uxabana lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga obuyele eZimbabwe ngomgqibelo kulandela ukulatshwa kwakhe kwele China. Bathi kuyamangalisa ukuthi uChiwenga kazange emukelwe ngabalandeli bebandla leZANU PF kanye leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi efika eHarare. Abakhulume leStudio 7 bathi kukhanya ngani uChiwenga ucabangela ukuthi kulabanye abakuhulumende abalesandla ekuguleni kwakhe. Baphinde bathi uChiwenga ukhanya efuna ukungena esikhundleni sikaMnangagwa kukhetho lokumongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi ababili laba bathabe kakhulu ngokusila kukaChiwenga owathwalelwa kwele China ngontulikazi egula okumangalisayo. Bathi badonsa ndawonye njengenhlala yenza. UNkosazana Tabitha Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ngomunye wabathi uMnangagwa loChiwenga bayaxabana.
Abantu bakithi bafunda ukuthi baphonge ukuthunquza uThiwenga lapho kungela thuli khona. Amboni ukuthi khona yinto
kube yisimanga ngoba lokhu esazi iZANU okwaminyaka eyi-40 lapho kuphuma khona inkokheli zabo kumbe ziyagula kumbe ziyevakasha kumbe ziye kwenzani. Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi beramte ema-airport, kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina. So ukuthi didile ingqondo okutsho ukuthi kukhona ukutshaya amanzi, ngoba besithembe ukuthi sibone inkokeli zeZANU ziyakwamukela umongameli uvice president wabo yena uThiwenga lo, kodwa kabafikanga. Zithe zithi zizukuzuku sabona sokuphuma amapicha akhombisa ukuthi khona abanye bakhe opamkinguri omahadi bakheze befike epoti bafica ukuthi usevele sethethwe ngabantu beChina. So kutho ukuthi emzini weZANU kukhona ukutshaya amanzi, abantu sebephefumula ngenxeba.
Kuyavela yini sobala ukuthi kungaba kulokulwisana phakathi kukaChiwenga lo mongameli Emmerson Mnangagwa?
Kakhulu, ngoba Gibbs kufana nokuthi mina ingumkakho sengiqeda inyanga lezinyanga ngingaphandle kwelihle. Wehlule uzongamukela e-airport kushithi siyalwa phela. Kuyaliwa sibili, omunye uphefumula ngenxeba phakathi kwaMnangagwa loChiwenga, ukhona ophefumula ngenxeba.
Pho kuzohamba njani-ke lapha Makhumalo?
Hhayi, njengabantu bangikhona bavele bona bafana nalo mthakathi, awuze wazi ukuthi umthakathi ufika sikhathi bani ukuthi aze kuloya. So uso kumele sikwenze ukuthi zivula mehlo asifaka amanye esifundo ngoba kuthi ukuthi sebezahlikihlana njengoba sebekhangelana ke kathesi isikhathi sonke lesi bebehlikihlana ngencingo yabona.
Kodwa kungani kungenza ukuthi balwisane kungabe kuyini?
Kumele sazi phela ukuthi bekhipha umgabe esihlalweni umnankaga wancediswa ngamasosha incediswa ngutiwenga. Njalo ngilethemba lokuthi kwaba lesivumelano ukuthi angancediswa uzanikani utiwenga. Sizwa amahungahunga esithi wona utiwenga laye ufuna uba ngumongameli. So yikho sokumele sikuqapheleke kade sithi ubone ukuthi bazakhiphana njani.
Unkosazana Davida Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Malaki Inkomo umlandeli webandla le-ZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi utiwenga ucabana lomnangagwa.
Abantu bakithi sebafunda ukuthi baphonge ukuthunquza uthule lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona yinto abantu abangayihlalela phansi bayikhulume kakhulu lezi. Ngenzele ukuthi khona u-Vice President uba uthiwengwa uphume engumuntu ogulayo esiyakwelatshwa. Ngaleyo ndlela ukuphenduka kwakhe kukumuli ukuthi yona ikuthatha njani ukuthi bafuna ukuthi ahlangabezwe ngabantu kumbe kwathinti. Abantu bangakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ube egula ube umuntu ongezwa kuhle usesilile ngale ndlela lokubuya kwakhe kufanele kube ngabakubona bona kufanele ukuthi kube into engaphonguzezwa nje uyabona yikho mina engibona ngakho then besenze ukuya lapha kulaba abakhuluma kona ukuthi ubaba upresident uigcina ngakho lo baba uvice president utiwengwa ngabantu abangawelelaniyo naw yiwo uthiwa ngamanga thinesi kubandla le-ZANU-PF siyakwazi ukuthanda olukhona phakathi kwabantu laba ababili and njalo siyakwazi ukubana konke okuhambayo lokuthi sizesibe le-dispensation le abantu laba basebenze ijustice bekhona. Ngaleyo ndlela abantu sebezamuntu bayidabule i-ZANU-PF bazamuntu bafake lokhu lalokhu okungasikho kweqiniso thine sikubandla beli le-ZANU-PF zakwathiwe yonke into ihamba ngendlela efaneleyo uba kuthiwenga sebuyile esesikukhaleza ukuthi nje bandla le-ZANU-PF sesisebenza siya phambili ukuthi ilizwe sithuthuke liye phambili.
Kodwa okungabe kusenza abantu ukuthi bakhulume kangaka kuyini kambe bangaphonge ukukhuluma nje kungelalutho babanko?
Abantu bangakhuluma ngoba angithathe siyatsho ukuthi khona sikhaleza umnotho welizwe ukuthi azihambe ngendlela abantu abangabe khandele ngayo. Ngaleyo ndlela abantu bangabe sebefuna ukuthi bahlanze lokhu lalokuyana njengongasikho kweqiniso. Iqiniso elikhona yikuthi ubaba u-ED uyalwisa ukuthi izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Ubaba u-Vice President sebuyile laye ukuthi kuzolwiswa ngendawo yesilungisa kuleyo umkhenomi ingathi ezomnothothi welizwe leZimbabwe. Abantu awusezibekele ukukhuluma ngoba vele bedinga ukuthi ube lokudabukana. Khona ukudabukana abakudingayo awusoze kwaba khona ngoba ibandla leZANU-PF iyakwazi lapha elime khona le nhloso yalo liyazi mfulani.
Kodwa-ke nxa bekhuluma khonapha-ke abakhuluma iqiniso sibili ukuthi kukhanya ngazani ukudlelana kwabo ngani kukhatshana njalo lokuthi khona ukuhlangabezwa lokhu kwenza phela abantu becabanga into eziningi babankomo.
Ukuhlangabezwa lokhu fanele kumezele ukuthi kade vele kuhlangabezwa umongameli welizwe isikhathi esiningi ningangitsho lapha sikhanayo lo-Vice President ukuthi ongathi abantu ngabe bagijime baya khona ngale i-protocol yethu ithini abantu fanele bazibuze khonapho ukuthi kade bona abade befuna ukuthi khona ngabe uhlangabeziwe yibo esebedinga ukuthi khona kube lokuxabana ngoba uma abahleli suka siyohlabeza u-Vice President ngendlela enjana kulo president kuyazokusitshona ngokubona kwami ngabona i-protocol yethu ivume ukuthi abantu bahambe bayehlabeza upresident kuphela.
Umnumzana Malaki Inkomo umlandeli webandla le-ZANU-PF sixoxela ese-West Nicholson esabelweni seMatabeleland South. Ikansili ebona ngezamasiko lokubekwa kanye lokususwa kwezinduna e-National Chiefs Council ikhangelwe ukuthi iza kwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Dlahlamangwe Ntikweni kunsukwana ezilandelayo. Induna uMtshana Khumalo okukansili le utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi benza lokhu belandela okufiswa ngumdeni wakoNtikweni njalo okusemthethweni. Induna ezikunhlanganiso yeMatabeleland North Provincial Chiefs Assembly zisanda kwethula isinqumo sokuthi ubuduna bukaNtikweni abukho emthethweni ngakho kumele asuswe esikhundleni. Kodwa abanye abomdeni wakoNtikweni bayakwala lokhu besithi uFelix Dlahlamangwe Ntikweni wagcotshwa nguyise uMoyo uKhayisa Ntikweni loba nje izibulo lakhe uJoram Ntikweni elokhu ephila. uDouglas Ndiweni iqhina thunjwana ndikakhayisa Ndiweni uti uJoram Ndiweni nguye okumele abe induna hatshi uFelix Dladlamangwe Ndiweni. Akesizwe induna uMtshana Khumalo exoxa ngodaba lolu.
Okwamanje udaba lukaNdiweni seludluliselwe phambili njengoba kuvuke ephelele kwazi kwakukhulunywa ku-provincial level. Kade soludlulele phambili soluku-national level. Sikhangela ukuthi ku-national lapha kulapho abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lolwalo luxoxwe ku-province.
Abantu bafisa ukuba kwazi ukuthi kuvele nxa sokuthethwa isinqumo esinje kuyasuka khonapho-ke ezigabeni kusiya-ke elizweni lonke ku-national level khonapho sikhuluma ngabantu abanjani abakukhangelayo.
Sikhangela nge-National Chiefs Council, i-council eyiyo ekhangele ihlelo zezinduna zonke eZimbabwe, ibe sithi i-national level.
Singathi kulabantu abangaki khonapho baba Khumalo?
Mpo sembona ngani singamashumi amathathu mhlawumbe le 36 ngiyabona singu 36
singathi lezi zinduna kuphela akulomunye umuntu.
Hayi zinduna kuphela ezikhethwa ngama-province siyamele iZimbabwe yonke.
Singathi khonapho nxa kukhangelwa udaba olunje kuyakhangelwa lamasiko abantu kuyenziwe njalo kumbe kuyabe kumiswe njani?
Kakhulu kuyakhangelwa njengoba ngisitsho ukuthi kukhethwa ngama-province anti la masiko avele atshiyene ngezindawo. So babecumulula bonke khona lokho bengama-province ukuthi njengoba kuludaba oluvela ku-province ethile i-province ethile isebenzisa ama-cultures waphi.
Nxa bengakuhluza-ke khonokho sokusiya ngaphi induna?
Sokusiya ku-minister.
Yes, singathi-ke
u-minister osekwedlulisela-ke ku-president. I-structure sethu sivele suka ku-province siye ku-national, ku-minister siye ku-president.
Imuli-ke iyabe ime ngaphi khonapho?
Imuli eqakathekileyo phela nxa kulezinto ezinje kuvele akwenziwa lutho kungazange yona ibuze ukuthi yona ikubona njani lokho okuyabe kuqondane le ndunana leyo. Kuqakathekile,
singathi
ukuthi imuli ibe yiyo layo elesandla esikhulu ba ngazake phonga province mve i-national iyekhuluma ngoluthe olungazange luvele emulini iyabe sikhangela ukuthi imuli yona ithele.
Singathi imuli yakhulume ekufisayo la kuthatha khonokho.
Imuli nxa ingaze ikhulume ekufisayo phela angithi lapha sokubucungu bululula ku-province la ku-national ukuthi khonokho kuphumele emuli kuyahambelana yini le mikhuba yakuyona leyo ndawo kumbe le mikhuba yona leyo muli yikho kuqakathekile kuyabe kukhangelwa-ke phezulu khonalo.
Induna uMtshana Khumalo ukukansili yezinduna e-National Chiefs Council sixoxe laye eselubhane. Ingcwethi kwezamasiko uMnumzana Mnqondobanzi Magonya uthi induna uFelix Dladlamangwe Ndiweni kayindawo.
Angikhangelelanga ukuthi kuza kuba le mpumela ehlukileyo mfoka Dube. Induna uNhlanhla ngikhangela ukuthi umthethwandaba uza kuquma ukuthi hayi abakuNdiweni kwahlalwa phansi kwenziwa okwemvelo kwakhulunywa kwavunyelwana ubudala engakahambi wavele watshiya ekuqumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuzakuya khonapho ngaphandle nxa sokungenela i-politics njengalokhu esesikubona nje emaphephandabeni lokunye esikubonayo nje esikuzwayo.
Ye, siyabona ukuthi i-National Chiefs Council kumele iphumele isinqumo sayo khonapho nxa sikhuluma ngodaba lolu bathi bazalandela isiko lakoNdiweni. Siyabona-ke umnakakhe kaNdiweni uDouglas uthi hayi kumele ukuthi athathe isikhundla lesi uMnumzana Joram Tambo Ndiweni. Wena kuthatha njani khonapho?
Kambe ubhuti uJoram ngathi le mngcwabeni kayise wayengekho engumuntu okhangelela ukuthi kuthiwe nguye okumele ukuthi athwale umthwalo wobuduna benhlambane. Okwesibili nxa yena umdala umdladla ngokwakhe watshiya vele equmile ukuthi hayi phakathi kwamathole la engilawo inkunzi engiyibonile phambili engingcolo engiyibona ngani izagadanga kuhle nansi wamkhetha uNhlanhla. Singobani thina lamhlanje singathi thina kumele ukuthi uthathe uDouglas nokuthatha uDoram?
Ungahamba ngendlela ongayikhangelelanga wena ngokwakho Magonya kuzathiwani pho?
Hayi akusuthiswa izifiso zikamagonya lapha mfo kaMthembu. Okukhona ukuthi kusuthiswa usiko lemvelaphi yethu njengomdabuko wesizwe sohlanga. Bengakwenza bengachwala benza abakwenzayo kodwa lapha ilizwe liyabuyela khona ubuduna buzabuyela kuNhlanhla. Ngoba ukhumbule phela ukuthi akuqali ukuthi umntwana olizibulo oweqwa ibuduna umtshana ukhumalwe nje kasozibulo kodwa ubudula labo kanti yena umdala yena ngwakhe wayeyizibulo yini ubudula babungobakhe yini okokuqala usikhangelele sibe kwazi ukuthi esintwini mandulo soke kwabakhona ezinyizehlakalo and eziqondileyo ezidala ukuthi izibulo licine kungabi yilona eliba yindlalifa.
Umnumzana Ngqondobazi Magonya yingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxe laye eseSouth London kwele Bhilitane. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo Felix Nhlanhlama Ngwentiweni okubikwa ukuthi usephanyeke udaba lolu emthethwandaba. Sokwesikhathi samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Zinana masiva
wenzi wemandla
lo baba mkhulu babe lobola
lamhlanje ngixoxa lenduna uChief Matema baba Matema sawamukela kuhlelo
ngiyabonga baba
ye esixoxa ngakho lenduna lapha ngamabizo emigwaqo ikakhulu ke emadolobheni siyabona ukuthi sokuza kuguqulwa ukuthi amabizo abe lokhu lalokhu kodwa ke esithaki ngakho kulapha kweinsika yodaba lwethu nolokuthi kambe amabizo achoni emphakathini nduna liyakubona kwenzakala konke lokhu sokuguqulwa amabizo lapha lalapha nxa amabizo angaphonga ukuthiwa g emphakathini kutshoni emuntwini khonokho
into ebengiyikhangelele akusuwo mntu embi ukuthi nto amabizo ikakhulu ngasikhangele ukuthi sivela ngaphi siyangapha kodwa eyinye into eyabe ithandakala ukuthi yenzakale kakhulu nxa kuza kintshwa amabizo kuyabe kudinga ukuthi kudinga imbono kazulu ikakhulu lo ohlala khonapho ukuthi atsho yena ukuthi leyo sifisa ukuthi sikufake kube ngubani kuvele ebantwini izinto zethu eziningi kakhulu aziveli kithi thina abantu abaningi abaphansi la zijala ukubuya sezingamabhomba avela phezulu zizonikwa abantu phansi la abantu bese kufika nzima-ke ukuthi bakwemukele kuhle okulisele okujala ukubuya kunjalo ngesikhiwo ngathi i-top down izinto ayijabulisi kakhulu abantu kodwa-ke izinto ngazisusa ebantwini abayibo abaningi abaphansi zisiya phezulu azijale ukuthi zihambe kuhle kakhulu ngoba ziyabe zile bhayini yama-communities ziyabe zile bhayini yestakeholder
nxa singakukhangela-ke ngakhonokho okutsho nduna sizwa sibelo mkantshi wangkhonto unjani siyakubona ukuthi-ke kula mabizo la asebuyile emphakathini azefawa nje emuntwini kutshoni
njengaba le nhlanhla zenamhlanje ngitshonele abanye ababili abathathu lapha kobulawayo akubabambanga kuhle ngoba bebelokhu bele mbono yabethile besitsho ukuthi ngabe baqalela bobadinga ukuthi babonisane laye lo owabekileyo lawo mabizo enika izitarade dale sifiswa abantu ngoba bathi kukhanya engani kulamanye amaqhawe akhona aseleceleni engazange athinte okudingakala ukuthi ngabe labo bathintiwe lawo maqhawe aba yingxenye yalokhu okwenziweyo abanye bayahlamisa bakhuluma ngabodabengo abanye bakhuluma langabo lesabe babamba nje into eziningiyeni ukuthi banye bakhuluma ngabo lookout masuku bathi enguye umuntu owalwa kakhulu elisothali kankomo bathi bona ngabe kufanele ukuthi weyamane lo Joshua Nkomo khona phana phakathi edorobheni ngoba sekukhanye ngani izipra yona yayingala ami kati-ke bekuqakathekile ukuthi unkomo njengoba unkomo waba wayengumanskit kube sekufakwa-ke isotsha lakhe laye libe seduzane leyamane njengalokho okufana nalo mgabe betongogaa
ye siyabona njalo kulamaqhawe akudala sibili esintwini nxa ukhangela sibili manenga okunye okumangalisayo kambe nga abukuzange usetshenziswe khonokho kwezethu yabantu babekwaziphela isiko labo
kuqakathekile kakhulu ngoba anti abantu bekwenza umuntu yimbali yakhe umuntu wenziwa yimbali yakhe imvelaphi yakhe yiye suke ibike ukuthi umuntu ungumhlobo bani wakhele izinto zakhe ngaphi njalo yikho okumenza abe ligugu lalokho ayikho khona ngenxa yokubamba izinto eziyabe zihambane nembali yakhe nxa usuthiye imbali yomuntu kumbe usumnika okwakho akathokozi umuntu ngoba uyabe usumbulalele okunye okwakhe ikakhulu khona ungakunanzelela kula muntu owake wathi ekhokhele wakhokhela inganyanye yakhe ibolile ngoba nxa imbali yakho ingabekwanga kuhle kumbe yabekwa egcekeni kuyafana manje lo muntu othi ekhokhela inganyanye yakhe ibolile uyabe uparalyze
amabizo abantu le migwaqo kuqakatheke kanganani msebenzi
yinto yembali and okudingakala ukuthi abantu abethu bayifunde bayiyazisise bayigcine futhi ibekwe kuhle kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwabe bakwazi ukuthi kulo mzilikazi njengoba nje ngibone ngani futhi amakhiwa ngani baphethe basidlula mbijana ngokuhlonipha imbali yethu ngoba ungakhangela abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamala okithi bonke ukulwabo siyayibona nansiyana imachobana lapho waphuma khona uKhumalo, siyayibona nansiyana imzilikazi ilokithi, siyayibona nansiyana inkulumane, siyayibona lezi ndima zangaphakathi omagwegwe laphana bakhona, siyagijigijima futhi nansiyana abantwana benkosi bakhona onguboyenja labonjube bonke ngabantwana benkosi labana abangamalokishi. So abazange bazize babe bancane abantwana benkosi. Nomunye wawukhona owamakhiwa ebezenkangelela ukuthi kathesi thina njengabantu abakhona abamnyama esekudingakala ukuthi thina siselule mbijana sidlule siye lapho okudingakala khona ukuthi kukhanye sibili ukuthi sivela ngaphi siya ngapha.
Siyayizwa ke induna yethu uChief Mathema ungadinwa lakusasa ndoni valeleso.
Hhayi-ke
udaba lwethu luma lapha-ke namhlanje lapho engixoxa khona le nduna uMathema. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.
So isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yebo, mthwaka komuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Blessing Phiri okuhlelo lwe Global Ugrad kulumnyaka. Phiri, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani bud?
Ngikhona still.
Mina ngishap. Awutshela uZulu abalaleli bethu ukuthi kahle kahle kuyini okulethayo lapha eWashington DC.
Ngabuya ngeprogram le kuthiwa Global Ugrad, uhlelo eluletha abasakhulayo ukuthi bekuye ngapha kwele Melika bezobona ukuthi vele bakwenza njani lokuthi singenzani elizweni lethu ukuthi sifanani.
Blessing, ngiyazi ukuthi wena awukaqedi izifundo zakho.
Yep.
Angithi uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangathi ngesiNgisi ama-undergrad.
Yep.
Usule sikhashana 3 months kulapha kwele Melika, ubona ngani usufunde izinto ezinjani?
Indlela esikhangela izinto kuthiyeni ngendlela eziningi, into esifuna ukuziyenza nxa singaqedi isifundo, lezinto abazibona beziyenza nxa beqeda isifundo zabo vele kuthiyeni. Sijwayele ukuthi singaqeda sifunke edinga imisebenzi sisebenzele uzibani, ayisikho abakubonayo. Bafuna ukusiqalisela into zabo, wonke umuntu kaziboni esebenzela omunye umuntu.
Njengoba ushilo wathi lapha kwele Melika abantu bathi hayi cha, ngeke ngiyosebenzela omunye umuntu ngimenzele imali, ngcono ngiyithathe leyo bali ngiyifake epokethi. Ukhangela ukuthi ungaqeda imfundo la uzaqhubekela phambili uzisebenza,
lokhu mbonazi athi kunika amandla, kuyantshengisa ukuthi ngisendleleni eyiyo, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngisebenze ngamandla ukuze ngibone ukuthi isifiso sami
ziyafezeka.
Yeah.
Right, asixoxeni kancane ngeprogram le. Ushilo wathi ngempela ijonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangakaqedi imfundo zabo ama-undergraduates. Phandle kwalokho ijonge ukwenza izinto ezinjani?
Ifuna ukuthi abontanga bebone ukuthi kuyini okuse-America okungekoyo emazweni abo. Ijonge ukuthi sibe lama-relationships a-sustainable between i-America lamazweni abo.
Ukhangela ukuthi uzathatha izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa abontanga?
Into enkulu engiyifundile ngapha i-inclusion. Umuntu ujajwa ngokuthi uyenisa ukwenzani, not ukuthi you are a woman or a man. Ngibona ukuthi this is something that we really need in our country, ukuthi sibe le inclusion and tolerance.
Blessing, sigcibe uhlelo, ngicela ukuthi utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo kumele baye phi?
Information ngohlelo lelu is there on the internet. The name is Global Ugrad. Ungakhangela kuFacebook, kuTwitter, on Google, Global Ugrad. Kathe some applications are already open from November 12 up to the end of the year.
Abafisa ukuxoxisa ngawe kumele bakuthintele.
Okay, so kuFacebook or Twitter kamalam ngu Blessing Phiri, WhatsApp 0775256880. Now sasesikolo, this is a chance for you to come and learn uzofunda lokuzeni
kwele
Melika.
Izani nontanga lemzwile u Blessing uthi nxa ukakagqiba imfundo zabo ama undergrad, ngenani kuhlelo libuyelani kwele Melika. Blessing, ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga.
Kwanelo kwalamhla mthwaka komuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmy3 bigmyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi dibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugqiba ngo 9. Kwane lokwanamhla olevalisayo ngiyenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Mthwala komuhle zimpopo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe okwamanje sokwesikhathi sokholo lwesiKristu.
Kudibana kuhlelo vuselela umoya lilami untungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi Nkomo labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngitheke sikhumbuzane ngelizwe esilithola encwadini kaMateyu isahluko sesihlanu indima yesine elamazwi athi wona babusisiwe abakhalayo ngoba bayakududuzwa. Lapha-ke nxa sikhangele empilweni yomuntu nxa kukhala kuphuma izinyembezi, kanti nakwesinye isikhathi inyembezi ziyaba khona ezenjabulo ezentokozo. Kodwa lapha uJesu nxa ekhuluma kuzicuku lezi ezazimlalele ukhuluma ngezinyembezi zosizi, ngezinyembezi zokudabuka, ngezinyembezi ezingelantokozo, ngezinyembezi ezibangela abantu umunyu empilweni zabo. Ngakho uJesu uthi laba bantu abakhala bawududuzwa. Umbuzo ubususithi bakhala nje abantu bakhaliswa yini? Yini ebenza ukuthi bazi bakhale? Akula muntu owaphunga ukukhala nje kungelalutho, engabe inyembezi zokuthokoza kumbe ngezobuhlungu. Kodwa lezi ezithiwo nguJesu ngezobuhlungu. Kuningi okhalisa abantu, ikakhulu kulezi nsuku elizweni lakithi. Ingabe usebhasini, uhamba ngenyawo, usesikotshweni, usezitolo, usesidayweni, unapho, usemthoveni, usemsebenzini, sengitsho lasezinkonzweni imbala, abantu bayakhala. Abanye bakhala inyembezi ezingabonakali ngamehlo ngoba naziwela ngaphakathi, kodwa inkulumo zabo zitshengisela ukubana abantu bayakhala, bakhathazekile, baphakathi kobunzima. Kuningi okhalisa abantu, singazake sikubalise sikuqede. Okunye kuyazenza, okunye kuyenziwa ukukhala kwabantu, kodwa ubuhlungu inyembezi naloku kukhala isubuza ukusa kwamalanga. Lithi iBhayibheli-ke laba abakhalayo bazawududuzwa. Bangaphongukhala nje kuphela, kabadinge indlela yokubana lokho kubakhalisayo uNkulunkulu abanika amandla kususwe phambi kwabo, abanika amandla okuthi lanxa kubehlula bona kodwa uNkulunkulu ebelekelela uza kubaduduza abasuse emkhaleni. Lokho uNkulunkulu lakho kubana ingabe yini okukhalisayo? Ngabe kuswelakala kwezulu, kuswelakala kwemisebenzi, ungabi le mali, uphathwa kubi, ukubuswa kubi, ukuhlukunyezela ababathi balamandla, uNkulunkulu uthi uzakududuzwa wena. Nxa sokududuzwa wena, inyembezi seziyaguquka, ezalwana akade kholisa ukubona usebunzimeni ukhala ukusa kwamalanga nguye osezakhala ezibuhlungu ngobana engasathokozi ngokududuzeka kwakho.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo kwezokholo. Singakagqibi uhlelo lamhlanje sikhangele ke ezemidlalo. Ku-Super League ke lapho Premier iqembu leCapes United linqobele Dynamos 1-0, kuthi le-Highlanders linqobe eleManica Diamonds 1-0 futhi. Yes, siqhube lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje. Kulabanye abantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uretired general Constantino Chiwenga, kodwa-ke ibandla leZANU-PF lithi lokhu ngamanga. Hayi-ke sikandaba sima lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje olivalisayo ngo-Kips 2
Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.